siyabonga uChris kanye loMarvelous ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalamukela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 4 zibandlela 2016. Silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela ngenjabulo enkulu Praxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje inkokheli yenhlanganiso yamateacher lasemaphandleni eRural Teachers Union of Zimbabwe ibochiwe ngemva kokutshengisela ekwenze imanyana lenhlanganiso yeZimbabwe Activists Alliance.
Kufuna ukuthi imali bayinikwe babe layo nasebenayo yikho sesitiya nabahambe back emsebenzi ngoba akulunganga ukuthi umuntu asebenze angathi imali yakhe.
Odokotela labonke abale kuya emsebenzini kusukela ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bathi balakho ukubuyela kusasa kulandela ukuza kwencwadi zabo zeholo zama-payslips. Amalungiselelo eqembu elimela isizwe leZimbabwe emidlalweni wenguqu awokuyaphatheka emncintiseni we-CHAN asephazamiswe ukutholakala ukuba kulabadlali abahlanu abalimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkokheli yenhlanganiso yamateacher la asemaphandleni eRural Teachers Union of Zimbabwe ibochiwe ngamapolisa eHarare lamhla kulandela ukutshengisela ekwenze imanyana lenhlanganiso yeZimbabwe Activists Alliance. Isiphathamandla lasenhlanganiso yeActivists Alliance unkosazana Lynette Mudewe utshele iStudio 7 ukuthi lokhu bakwenze betshengisa umanyana labodokotela kunye labongi abakhalale umsebenzi ngeviki edluleyo besithi kumele baqale baphiwe iholo labo andubana baye emsebenzini. Umdewo uthi bebefuna ukupha ugwalo lwezikhalazo zabo kumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa kodwa badibana lamapolisa avimbe uhambo lwabo lokuya edalele ephalamende. Umkhokeli weRural Teachers Union umnumzana Obed Masaraure labanye bakhe abathi umnumzana Robson Cherelo Pride Mkono bebelokhu bebevalelwe eHarare Central sisiya emoyeni. Kulelinye njalo ilunga lenhlanganiso elibikwa liphuke iunyawo lapho libalekela amapholisa abikwa abishaya abantu kakubi. Adokotela labongi abale kuya emsebenzini kusukisela ngolwesihlanu lweviki edluleyo bathi balakho ubuyela kusasa emsebenzini kulandela ukuza kwencwadi zabo zeholo zama-payslips. Odokotela laba bathi lanxa bebuyela emsebenzini kabayi ngenhliziyo ezimhlophe ngoba iholo liphuzile njalo leholo labo lebonus lingaziwa ukubana lizabuya na. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela iHospital Doctors Association of Zimbabwe udokotela Fortune Nyamande utshele iStudio 7 ukuthi odokotela labongi bese bebhekane lodubo olukhulu wathi uhulumende kamelanga aphinde njalo ukuphuza ukubapha iholo ngoba kube lezimfa ikakhulu zensane ezisandabelethwa ezazinakale ngoba uhulumende ephuzele iholo lezisebenzi. Omunye njalo udokotela uMuyambi Sidole utshele iStudio 7 ukuthi lanxa bethole incwadi zeholo bazeqala umsebenzi nxa sebebone ukuthi ngempela imali ikhona emabhanga.
Hayi amadokotela sizwa ukuthi amadokotela asoze abhadale ngoba ukuthi amadokotela lawa ngiwo bathu maningi kuthi ngala ngeko asisoze sisuse omunye umuntu uzasilungisele ukuthi sibane ukuthi impilo yethu ihambe kuhle. Obogogo ngale ekhaya bahamba ukubona odokta abantwana abancinyane bafuna ukubona odokta so ngale singabhadali amadokta kuyawe kuyi-big problem.
Kodwa sizwa ukuthi imali yenu sifikile imali yabodokotela kutsho ukuthi sebeyaqalisa yini umsebenzi?
Abasozi baqalise ngabanganikwanga ngoba ngayifikile imali ingafikanga kulabodokotela akusaze kutsho lutho vele. Sifuna ukuthi imali bayinikwe babe layo nasebenayo yikho sesitiya nabahambe back emsebenzi ngoba akulunganga ukuthi umuntu asebenze angathi imali yakhe. Amakhampani lapha amaningi savalile anti akwazi ukuthi lawo amadokta lawa abasoze bafuna ukuthi basebenze bangela mali basebenzela lutho banganikwa nalutho bafuna ukuthi babasebenzele imali bale bale muli ezokuthi bafuna ukubona ukuthi babe lazo even e Christmas lapha kade bangalamani. So abanye abantu bahamba e Christmas bona bahamba e Christmas akutsho lutho vele.
Manje ukuthi ukuthi nxa kusasa beyithola njengoba sizwa ukuthi abatholile ama pay slip kuzahamba njani?
Mina ngikutshela ukuthi ayiso mali imali siyayizuza ebhenki ngaba ngafakhi imali singaboni i-confirmation yes kuyabe ku-right but i-payslip iphonkuwe ipepa kunje.
Lo-ke ngudokotela Muyambi Sithole oxoxele Studio 7 ecingweni eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Uhulumende weZimbabwe usethule umbiko wokuyekethisa iziqondiso zomthetho ophathelane nendaba yamabhizimusi bakwamanye amazwe abadinga ukusungula umsebenzi elizweni owe-indigenization. Umphathindaba wendaba zabatsha lokusungulwa kwamabhizimusi uMnumzana Patrick Shuwao utshele intatheli zendaba lamhlanje eHarare ukuba iziqondiso lezi ziguqulwe ukuze zikuhambelane lohlelo lokuthuthukisa inotho olweZimbabwe Agenda for Social and Economic Transformation, iZimasethi. Phansi kwalezi ziqondiso abakwamanye amazwe abangamabhizimusi ngabasabanjwa ngamandla ukupha izizalwane zeZimbabwe ama-shares ayisilinganiso esedlula ingxenye yekhulu 51% njengakuqala. Ingcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya utshele Studio 7 ukubana leli linyathelo elihle elithethwe nguhulumende elijonge ukuthuthukisa ukusungulwa kwamabhizimusi ngabakwamanye amazwe.
Iqiniso ukuthi imithetho yakhona mfowethu siminingi kakhulu lokuthi umuntu azame ukucabanga ukuthi umthetho ozasetshenziswa kuhlala isikhathi esiraiti yobi. Kodwa nje okuhle ukuthi nxa imithetho untshintsha uguqulwa uqondane ne-direction engathi ilungile, hhathi kuyasijabulisa sokutshengisela ukuthi sokulo muntu ongathula ingqondo kuzalo phela.
Ye ubona ngizani kodwa-ke akula kulwisana yini ngodaba lolu?
Ya into ekhona ukuthi nxa kuthiwa khona kulokulwisana abantu baya bexabana, kodwa lapha vele yena umminister we-finance Patrick Sinamasa vele yiwumsebenzi wakhe, laba abanye bangaba ngumsindo likhuluma ngakho ukuthi yena njengomuntu owazi ukuthi imali ingena iphuma njani. Abaphathindaba wonke laba abanye amaminister laba abafuna nje ukubhidlisa nje imali lokudlalisa imali ngehulumente athi yibo ababenenkinga. So angathi mina angiyangeke yithi mina nxa umuntu ezihambela nje umuntu ekuba ngemisindo emuva ugxabana lawo yena ngoza ngemisindo, mina ngithi Sinamasa siqonde endleleni e-right.
Ye ubona ngizani kulungile ngakhona oku abazama ukukwenza nxa usukhangele iziqondiso ezintsha lezi kungabe kuyini?
Into ekhona ukuthi ngaye kuyenzeka ngaye kuyangami futhi ngaye vele into ye-indigenization vele bahle bayilahlela iyegathana, kodwa into engathi ilesithunzi ukuthi ayisani chai lo muntu ole company yakhe umthange ngesipofu kumbe umthange ngentonga simnikeza ithiwa lokuthi adinge akhangelise acubungele ezinye izindlela ezingancedisa ukuthi zinikeze umnotho abensundu. So yikho ngibona athi sikhiphe you know i-punishment ubuhlungu kumakampani abhele ezimele ukuthi la.
UMnumzana Rejoice Ngwenya yingcwadi ecubungula ezenotho obekhuluma lapho le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ingcwadi kwezokuhlalisana kwabantu abakhankasela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazanele laye uZulu bavumelana ukubana isimo asisihle kwezomnotho osokwenze kwaqansa ubuyanga kuZulu elizweni, zaqansa njalo izehlakalo zokuhlukuluzana kuona onalo mnyaka esanda kugqiba oka 2015 iningi kungeziqondiswe kwabesifazane labantwana abangamantombazana. UMavis Gama usethulela lolu daba.
ukuba khona komthetho we-Domestic Violence Act oqondana lendaba zokuhlukuluzana kwabesilisa labesifazane laba abenhlanganiso ezikhankasela ukutholiswa kwamathuba kungakhathalekile ukuba ngowesifazane loba hatshi bethi kungasizi lutho. Umnumzana Dingane Dlomo ungu-provincial officer esebenza esigabeni seMathebeleland North phansi kogatsha lwezokulinganiswa kwamathuba olwe-Women Affairs, Gender and Community Development. Isimo somnotho laso uDlomo uthi silengxenye kulokhu kwanda kwezokuhlukuluzana kwabesilisa labesifazane.
Uzafica ukuthi kwesinye isikhathi uzathola abantwana behlezi bodwa, kumbe umama uhlezi labantwana, ubaba kakho, kumbe ubaba uhlezi labantwana, umama kakho. Khonakhane kwenza imindi ingakhuliseki ngemfanini. Njalo okunye osokwandile ukuthi uzathola ukuthi ingxenye abantwana kabasakhuleli ngakibo ngemakhaya, uzathola ukuthi sebekhulela ngengxenye, okuzakwenza ukuthi ingxenye imfundiso ibe yimfundiso engayisiyo kanye abantu ababe bekhangela ukuthi bayithole.
Lanxa likhanya liphansi inani labesilisa abahlangana lodubo lokuhlukuluzwa, balutshwana abaphumela egcekeni ngenxa yokuzitshela ukuba bangobaba kungamelanga batshengisele ukuba buthakathaka babo befela ngaphakathi. UDlomathi kuyingozi lokho.
Obabi ubuningi babo abantu labana abathanda ukuma begagadlele ukuba ngobaba kwabo. Kodwa-ke kuyingozi khonakuyana, kufanana nje lo muntu nxa ele nto emhluphayo enhliziyweni nxa engayikhuphi kwesinye isikhathi kugcina imdalela umkhuhlane we-BP. Kanti kungakukhupha khonkuyana kuza kukhulula. Yiko-ke ngiyakhuthaza ukuthi obaba bangabi le nhloni, obaba bakubone ukuthi sesiphumile empilweni endala leyana kade siyiphila, sesingena kuhlandla elitsha lempilo.
Unkosikazi Theresia Msako ohlala e-Methodist Village emzini wePhumula koBulawayo uthi inkinga ikubo abesifazane ngoba bevumela abesilisa ukubancindezela kuze kufike esimeni esibi.
Uyathuhluluziwe, uyakwazi ukuthi kumele wenzeni, kodwa izikhathi eziningi asikuripoti khonoko. Angazi omama kwesinye isikhathi sibona angani umuntu ubabanxeka uhlukuluza utshengisa uthando, kukanti uthando asithi kumbe ulegabha lakho olithandayo. Igabha lalawo sozula ibhobozebhobozebhobozebhobozi kumbe ulihlukuluze kumbe uliyenzeni kumbe ulijikile khatshana, kodwa uzaliphatha ngonanzelelo ngoba ligabha olithandayo. Kuyafana nalo mama nxa umthanda endlini.
Isikhathi esiningi unkosikazi Msakho ethi kubangelwa yikuba bayabalisa kakhulukazi abesifazane lapho ziziveza izibonelo zokuba sekusungula lokho kuhlukuluzwa.
Sivame ukuthi siwa-ignore ama-science lawana. Even lama threats aku-threaten umuntu ukuthi wena so ngiyakutshela umama sibili ngiza kuvulala. Khona lokhona thina we take it lightly singomama ukuthi hawu uyadlala uyajoka. Kodwa umuntu ngamuzwa ekhuluma into uyabe into ehlezi enhlizweni yakhe njalo isengqondweni yakhe, ngelinye ilanga uzayenza kuphela. So mina kubo mama ngixwayisa ukuthi ungezwa umuntu eku-threaten, take note of that, kuripoti laye ahlale esazi ukuthi uripotiwe ukuthi ukuthreatenile, kuzamenza ethuke esabe lokuthi ngayenza into lana kuvese okusaziwa.
Unkosazana Sichasisile Ndlovu usebenza lenhlanganiso esebenzelana labatsha ye-Community Youth Development Trust esanda kusungulwa eGwanda. Usolo uhulumende uMadlovu ethi nguye osebangele ubuyanga kuzizalwane zeZimbabwe osekusenza liqonge inani lokuhlukumezana ngenxa yesimo somnotho esingesihle.
So yikho mina kakhulu ngisola i-government ukuthi ayi-create imisebenzi. Inga-create imisebenzi njalo isiyenza abantu behlale behlukumezekile, bengelanjabulo, bese besilwa kakhulu.
Umkhokheli enhlanganisweni ye-Women in Leadership Development eHarare, unkosikazi Thandi Hansen, yingcwethi eyafundela eziphathelane lenhlalakahle kaZulu. Kuyinto engalungiseka inkokheli ma zingazinikela ukuguqula umnotho isimo sibe nganeno, kuveza unkosikazi Hansen.
Sometimes kwakufanele ukuthi sikhangele abathi ngesikhiwa i-context ukuthi umumo ogoqele isenzakalo umi njani. So umumo ogoqele iZimbabwe khathesi nxa sikhangele ngezemali, uzafica ukuthi abantu abaningi abasebenzi, uyafica ukuthi abantu abaningi bayaswela. Khathesi sikhangelane le drought esingayaziyo ukuthi kungafika uDisemba lingazake line.
Udaba lwezokuhlukuluzana kwabesilisa labesifazane lungeke lwehlukaniswa lesimo somnotho welizwe ngoba kuhamba ndawonye kokubili, kutsho unkosikazi Hansen.
Xa sasigoqela umumo wona lo, yikho lapho zaqalisa ukubona khona ukuthi abantu sebentshontsha kakhulu abantu sebesenza izinto ezingayisizo ngenxa ukuthi umumo lawo uyabafuqa ukuthi baye ezintweni lezi
okumqoka lezingcwethi kwezenhlala kahle kaZulu zithi kumele inkokheli kahulumende izinikele ukulungisisa udaba lwesimo somnotho abantu bathole okokuziphilisa kuphathise kuthini lehle inani lezehlakalo zokuhlukuluzana kuZulu kuthi le mithetho layo ingalungisiswa ihambelane lesisekelo sombuso esikhona khathesi isetshenziswe ngendlela kuzaphathisa ekuluqedeni lolu dubo uZulu aphilisane ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Kumakakasi awe 909 AM, le shortwave 4930, 12080, lagu 15460 kHz. Ku Studio 7 Live Talk, lamhlanje sikhangela ukungayi emsebenzini kwabodokotela labongi. Besithi kabala mali zokugada ukuya emsebenzini ngoba bengaholanga. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usebike ngokuvalwa kwenkamba yakhe yemitshina yama-drone ngezansi yele-Ethiopia, eyayisungulwe ngenhloso yokulwisana nalabalwa becatsha emkhoneni lowo. Isigodlo someli weMelika e-Addis Ababa sethulela umbiko lamhlanje sisithi amasotsha wonke abekulinkamba aweMelika asesusiwe edolobheni le-Abamichi lapho okade kule inkamba leyi. Abeqembu labalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS babikwa behlasele indawo ezimbalo ezenjiwa amafutha ezimota kwele-Libya lamhlanje ngokuthiya amabhomba emzimbeni. Kodwa amasotsha kahulumende abikwa yenelise ukubulawa kwabantu abaningi edolobheni elenjiwa amafutha la ele-El Sadria. Kodwa kwagcina kubulawa amasotsha amabili akahulumende. Kwezempilakahle ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana soluqale udinga uncedo lokudla okokusa ezigabeni ezingezansi kwelizwe kulandela imbiko ethi abantu abaningi ikakhulu abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu sebeqale ukuza ezibhedlela lemaklinika behlaselwe yimikhuhlane ebangelwa yikuswela ukudla okwakha umzimba ngoba okwesivuno sanyakenye sokuphelile. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Imbiko evela kulesi sigaba ithi kusukela ngenyanga kaMfumfu sokube lenani labantwana elilethwa amaviki wonke ezibhedlela libulawa yikucikizeka komzimba kulandela ukuswelakala kokudla kulesi sigaba. Inani labantwana ababhekane lendlala kanye lemizimba engabukekiyo ngenxa yokusilela kokudla okwakha umzimba i-standard growth liya liqonga okubikwa selifike kumntwana oyedwa kwabathathu. Ugatsha lwezempilakahle luthi lukhathazekile ngokusilela kokudla okwakha umzimba ebantwaneni abaleminyaka engaphansi kwemihlanu okuyikho imbangela yokulahlekelwa ngumphefumulo kwesilinganiso sokungamatshumi amabili nanhlanu ekhulwini i-25% sabantwana elizweni. Ingcithi zezempilo zithi iningi labantwana selithola ukudla okuphiwa abadala kukhohlakale ukuthi bona balindingeko ezishiyeneyo ukuze imizimba ikhule kuhle. Umqondisi wezempilakahle esigabeni seMathebelele South, uDr. Brian Abel Maponga, uthi isabelo sakhe sesidinga uncedo lokudla ngenxa yalomkhuhlane obangelwa yikuswelakala kokudla okuthile emzimbeni umuntu ethola uhlobo olulodwa lokudla. Uqhube esithi ugatsha lwakhe solukhulumisana lenhlanganiso eziphathisa ngokudla ukuthi ziqale njalo lolu hlelo ziphathisa ikakhulu abantwana abavela emulini eziswelayo. Umnumzana Godfrey Lowe, owenkwadi eGwanda South, uthi lanxa bebeke benelisa ukuzinakekela okwensukwana kulandela isivuno sanyakenye, umango eseqalile ukulala eziwo ngoba lesi sivuno sasivele siyingcosana nje. Abantwana kulesi sigaba sebeqala ukulala ezindleleni bevela ezikolo ngenxa yendlala. wengeze esithi lanxa izulu lingana balime abangeke bafike esikhatini sokuvuna lonyaka bengatholanga uncedo
ngoba kuzaba lezidumbu khona apha kuwadwane abantu kabala lutho abantwana kabasafunda abanye bayehluleka lokuya esikolweni ngendlala balala ezindleleni kwabo bayengafikanga esikolweni lobutitshe ekhuluma umntwana kezwa ukuthi utitshe uthini lami mina mzali ngalalutho
umnumzana Silas Mangena oyisakhamuzi enkayi uthi ukubhidlika kwenotho yelizwe kanye lendlala eseyangena kuZulu yiyo esibangele ukuthi abantwana baswele ukudla okwakha umzimba ukusilela kwemali kwenza abazali bakhangele ompuphu labothukela bakhohlwe ngokuthi abantwana badinga ukudla okuthiyeneyo kulalokhu okudingwa ngabadala
ukuswela ukudla okwakha umzimba kulo eZimbabwe ngibona ngani kwenziwa ukuthi lapho esihamba khona nxa sikhangela ngezenotho yelizwe azimanga kahle lokhu kwenza ukuthi abazali nxa bekhangela besiyathenga ukudla abasathengi njengezolo ukuthi bethenge oponyutho babantwana sebethenga ukudla kwemuli yonke impupu lesichebo bekhohle ukuthi izidingo zemzimba yabo lezabantwana zehlukile
umangena uqhubeke sithi inengi labantwana selingenelwa imikhuhlane lula ngenxa yokungaqini kwemizimba laba bantwana udlaba lapho sebesiya ezikolo abaqhubi kuhle ngenxa yemizimba engaqinanga
abantwana basakhula bafuna ukuthi kuthengwe ukudla okuhambelana lemizimba yabo ngesikhathi sabo futhi nxa sebekuswele bebancane lekukhuleni kwabo kuyabahlupha ngoba lesikolweni bathathela khatshana ngenxa yokungatholi kahle ukudla okwakha umzimba
inhlanganiso ye-World Food Program ephathisa abalamasimo okuthelela ngempompi kusigaba lesi ithi kuqakathekile ukuthi nxa kukhulunywa ngempilakahle kuleli kukhulunywe ngokunika izizalwane ikakhulu abantwana hathi ukudla okuningi kuphela kodwa ukudla kwenhlobonhlobo ezithiyeneyo okuyikho okwenza umntwana akhule engahlaselwa yimikhuhlane njalo esenelisa ukwenza konke okwenziwa ngosowabo abathola ukudla okufaneleyo unkosikazi Priska Sibata olensimu ethelelwayo eyasekelwa inhlanganiso uthi ukusilela kokudla okwakha umzimba bese kuyisilo esesingene sadiliza imizi yabo ekulimeni lapha uthi sebakhuthazwa ukuba lama-nutrition gardens ukuze abantwana bathole inhlobonhlobo yokudla okuthiyeneyo phezulu kwesithwalalo mfushwa
khathesi silimile sile ichomolia sile ripe sile onion sile spinach kuphela lelokhuzeni le asika okunyaka sikakuhlanyile njalo engadini yethu kulezihlahla amafruit lana azasincedisana ekudleni njengoba imzimba eyakulezi nsuku ifuna amafruit eyethu yakudala ayifuni lutho sile mango inanji orange guava
unkosikazi Melta Piri isakhamuzi eGwanda uthi kumele uhulumende adinge amasu okunika abantwana ukudla ngoba iningi labazali alizukwanelisa ukwenza lokhu uthi lonyaka kukhanya indlala izangena iqothule ngoba izulu alikhanyi ukuthi liza kuba khona nangula sewulala nyamalala
amalanga wonke lawa izilimo emasimini sezifile ukuthi lingaze libuye namhla akulanto ezasizakala osokukhona kathi sokuhawulisa ukuthi hawu bantu singazi ukuthi kumbe kuyini ongabe kutshintshile emkhathini lapho kwenza ukuthi izulu lihambe kokuphela bese sidinga uncedo sibili ukuthi uNkulunkulu asincede
uhulumende ule committee yokukhangela ukuthi izizalwane ikakhulu abantwana bangathola njani ukudla okwaneleyo okwakha imizimba kulandela ukwethulwa kohlelo lweZimbabwe Food and Nutrition Security Policy ukucubungula okwenziwa inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency i-Multiple Indicator Cluster Survey ithi phose amathumi amathathu ekhulwini i-27% labantwana alikhuli ngendlela lile standard growth phose ithumi lambili ekhulwini 11.2% lingaphansi kwesisindo esifaneleyo ngokuthi phose abane ekhulwini i-3.3% licikizekile emzimbeni ngimele i-Studio 7 koBulawayo nginguNothando Spanda
kwezemidlalo lamhlanje kungomvulo kunjenje amalungiselelo eqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu awokuyaphatheka emncintiseni wetshana asephazamisekile. Nguyikutholakala kokuba kulabadlali abahlanu abalimeleyo njalo abangeke babe sebepholile ngesikhathi lomdlalo uqala kwele Rwanda emavikini alandelayo. Intethelo zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Abadlali abathi uDanny Phiri utafazwa kutinyu uTeenage Radebe uHilary Bakacheza kanye loTakuzo Mawaya ababuyiselwe ngakibo ngoba kutholakale uba balimele njalo lokhu kutsho ukuba sekusele abadlali abangamashumi amabili lesikhombisa. Kuzamile abaqeqeshi beqembu lesizwe abakhokhelwa nguKalisto Pasua bakhuphe abanye abadlali abane. Kusale abadlali abangamashumi amabili lantathu okuyibo abazahanjiswa amagama abo kuhlanganiswa yeCAF. Kodwa uPasua utshele intatheli zindaba uba uzayala elabo labo abangasoze bekhethwe ukuya eRwanda ukuze behlale belungile ukuthatha izindawo zalabo abangalimala. Kusenjalo uPasua uthi isifiso sakhe uba athole imidlalo emibili yokuzwana amandla ukuze athathe iqiniso lokuba akhethe baphi abadlali azahamba labo kwele Rwanda. Lo mbono usekelwe intatheli zindaba yezemidlalo uJohn Mfundisi othi yena le midlalo ilakho ukuphathisa kakhulu abaqeqeshi laba.
Ikuqathekile ukuthi ama Warriors ngesikhathi leso sokulungiselela imidlalo lesikhanene la emikhulu bebe lama friendly matches lamanye amazwe kwenzela ukuthi kuthi nxa siya phambili ngale sibekwazi ukuthi sihamba labafana abayibo abaqinileyo. Ngoba nxa sikhangele kathesi sebe offload about 5 players ngenxa yama injuries, which means kulo msebenzi omkhulu okumele uyenziwe.
Iqembu lama Warriors likuSpurs sikaGroup D njalo lizadlala leqembu leZambia emdlalweni walo wokuqala mhlazili 10 lathoba munye munye kuyona le inyanga. Umncintiswano wona uzabe uqale mhlazili 10 lesithupha njalo umdlalo wokuqala uzakuba phakathi kweqembu leRwanda elizadibana lele Ivory Coast. Amanye amaqembu akuSpurs sikaGroup D ngathi ele Mali kanye lele Uganda. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kaKhilikithi libuthelele inani elivikelekayo kumdlalo wesine ohlobo le-One Day International eliwudlala lele Afghanistan khona likwele Afghanistan. Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amabili lamashumi amabili lesithupha 226 kuma-overs angu-49.1. Lawa maqembu adlala imidlalo emihlanu yohlobo le-One Day International njalo imidlalo yakuqala emibili yalolu hlobo iphele kunqobe iqembu le-Afghanistan kwathi eleZimbabwe linqobe kumdlalo wesithathu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyambonga ke uJoseph Njanji ngokusinika udaba lolo oluphathelane lezemidlalo. Kwakhathesi ke siqhunise ingoma.
Ndona bedlule labantu abayosebenza kovukusenzela. Uma ngishiya indoda ezongena edolobheni elikhulu lokubulawayo ngiyafisa noma ukuzwa lolohleko lomnandi lwezintombi zaseBethlehem. Ngirasa ngiphezulu upstairs 199 floor by the KK Music Productions eBotswana. Ngiphethe uSlaiza, ngiphethe uZolasco, ngiphethe uKuzi uMakini. Yethi sayona isiluza amakhilo namakhilogram ngokrapa zila sithandaza labagulayo nabahlupheka. Behold! Shama yangu my best friend wara.
Omele langa ngihambe ngibuza usabonakali kule ndawo ntombi yami wendele phi na. Slice up baby wendele phi na. Sithandwa sami.
Isikhathi sethu yiso esingasavumi ukuba siqhubekele phambili sisonke. Ugqiba-ke uhlelo lwethu lolamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela inkokheli yenhlanganiso yamatitshala asemaphandleni eye-Raw Teachers Union of Zimbabwe ibotshiwe ngemva kokutshengisela ekwenze imanyana lenhlanganiso yeZimbabwe Activists Alliance. Odokotela Labongi abale ukuya emsebenzini kusukisela ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bathi balakho ubuyela kusasa kulandela ukuza kwencwadi zabo zeholo ezama-pay slips. Amalungiselelo iqembo elimela iZimbabwe emidlalweni yenguqu awukuyaphatheka emncintisweni wetshana asephazamisekile ikutholakala kokuba kulabadlali abahlanu abalimeleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah kodwa nsithi lingayikhatshana uhlelo lwe-Live Talk luyalandela.